Ngosuku luka 10 December 2022 lilanga lapho umhlaba wonke okhangele khona indaba yamalungelo esithi International Human Rights Day.
Lonyaka ukunanza lelilanga luhamba lungaphansi kwayiphi indikimba?
Lonyaka ngomnyaka ka-2022 indikimba ithi Dignity, Freedom and Justice for All. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu, kukhangele njalo ukukhululeka komuntu lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle kumbe ukwenza kuhle komthetho emuntwini wonke. Lokhu kuqakatheke kakhulu, sikubona thina njengeMakhebelelend Institution for Human Rights kuyindikimba emqoka, ikakhulu nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe.
Kungani kuqakathekile ukulondoloza isithunzi sezizalwane zeZimbabwe ikakhulu nesikhathi sanesi?
Ngoba okwakhathesi ilizwe lethu leZimbabwe umkhulumi siwehluleke kakhulu ukuthi akusela dignity yabantu. Abantu kabasela sithunzi lesisindo sokuba ngabantu. Abantu sebelahlekelwe yibuntu ngenxa yokufa komkhonomi. Okwesibili njalo futhi sinanzelela ukuthi khonapha eZimbabwe kulezinto esezithethe ubuntu lesisindo somuntu ezigoqela ubudlwangudlwangu lobo esibubonayo obokudlwengulwa kwabantwana, indaba ze-gender-based violence ezikhona eziphambanisa isisindo lelungelo lomuntu, eziphambanisa ubuntu bomuntu ngokupheleleyo. So i-dignity yomuntu ithethwe yizinto zonalezo engiziqambayo. Njalo futhi liqakathekile le indikimba ngoba sikhangela indaba ye-freedom for all. Phakathi kwelizwe leZimbabwe siphakathi komumo lapha abantu abangela freedom epheleleyo. Sibonile abantu akade bezama ukuthi bakhulume, bekhulumela indaba zokususwa kwabantu ngama-development projects anjengalokhu kade kusenzakala eChiredzi, akade njengalokhu kade kusenzakala eMtare, njengalokhu kuzenzakala eLubimbi eBhinga ngenxa yedamu leGwayihlangane, nokunye okwenzakala eWange ngenxa yenkampani yamaChina ebizomayina iCoal. Abantu kabala freedom yokuzikhulumela.
Kungani bengakhululekanga ukuthi bazikhulumele njalo kwenziweni?
Uma bekhuluma bayabotshwa, bayatshaywa. Abantu abala freedom yokuparticipate kuhle kuma-elections. Sibonile okwenzakala eMatopo, sikwenze okwenzakala eNsiza kuma-by-elections. So ikakhulu sikhangele isikhathi sokhetho, sithi kakube khona i-freedom for all, inkululeko abantu abakhululeke ukuthi baphatheke ezintweni zokhetho, abantu abakhululeke ukuphatheka ku-development yezigaba zabo, abantu abakhululeke ukuphatheka ekukhulumeni lokho okungabaphathiyo ngoba kulilizwe labo phela. Njalo futhi iqakathekile lindikimba ngoba ikhuluma nge-justice for all, ukuthi kakube khona ukwenziwa komthetho. Umthetho kawube ngumthetho womuntu wonke, ungabi ngumthetho wabalemali, ungabi ngumthetho walabo aba-connected, ungabi ngumthetho walabo abaseduze nababusayo, ungabi ngumthetho okhangela imihlobo, kodwa umthetho kawukhangele umuntu wonke, ubone ukuthi umuntu wonke uyathola ukubuyiswa kuhle ngomthetho. Kuqakathekile khonokho eZimbabwe, ikakhulu ngakhonokho engiqeda kukhuluma ngakho ukududulwa kwabantu ngezinhlelo zentuthuko lezemayini. Sibona futhi amaChina asekhona lapha, amayina lapha ayapholuthi i-environment yethu, ayadiliza ezemvelo zethu, ayangcolisa imifula yethu, ayatshaya izisebenzi, aya-abuse izisebenzi, kodwa kula mthetho ovikela amaZimbabweni, umthetho uvikela amaChina. Yikho sithi thina kuqakathekile ukuthi vakathenge thina njengamaZimbabweni silinanze leli langa, siqoqetshaneni ngalo, sikhulumisaneni ngalo ebulenjini, kuma-social media, kubo-WhatsApp, ngaphi ngaphi, asikhulumeni imfuno zethu ngaleli langa.